Ngithi manje sibabulenile sokuthola umthemelo wodwa ngemva kokuba ngijikile obhanqa 2 kathule iqembu eliphethe isicoco sokuba zintshanje zezwekazi lase-Africa ele-Algeria emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngukapteni weqembu uKnowledge Musona kanye loPrince Dube. Iqembu le-Algeria yilo ebeliqale ukuhlohlala litshayela emambuleni kabili, wathi uMusona wahlohlela kuqala igoli leZimbabwe, wasekusithi uDube wasehlohlayela ukulinganisa umdlalo sosiyafika komlindo yacina. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mkokwera uthi uDube utshengise ukuba kumele adlale kuqembu lama-Warriors athi ukuba yilokhu ehlaliswa phandle.
Ukuhlohla kukaPrince Dube kumdlalo weZimbabwe le-Algeria kube yinto enhle, njalo kutshengisele ukuthi umfana ngumfana sibili oyivuthayo kulezi nsuku, njalo kutshengisele ukuthi into eyayikhulunywa ngucoach uLoga ukuthi hayi umfana usadlalela iligi ephansi ayisiyo nto engayamukelwa ngabantu ngenxa yokuthi uhlohle nge-first touch eyokuqala ngene ground wahle wahlohla. Ekanti sibe labanye akade bengenile akuthiwa ama-British Brigade akwakhanya ukuthi abulanto yenzile, kutshengisele ukuthi hayi football is not about lapho udlalela khona kodwa ibhora leya ngokuthi wena udlala njani.
Impumelelo yomdlalo wanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Algeria selile mihlomelo elitshumi lihlezi phezu kwengalane yemihlomelo ngemva kwemidlalo emine, kusithi eleZimbabwe lile mihlomelo emihlanu njalo liza kubakwazi ukuba liyala lokhu lihlezi endaweni yesibili loba hatshi ekupheleni komdlalo weqembu leBotswana leZambia ozadlalwa namhla ntambama. Iqembu leZambia lizangena kulo mdlalo lihlezi endaweni yesithathu lile mihlomelo emithathu, njalo kusithi leBotswana lisendaweni yesine lilomhlomelo owodwa. Emdlalweni walo olandelayo kumkhankaso wokuthi ngamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka 2022, iqembu leZimbabwe lizadlala leBotswana khona lekwele Botswana. Kuthi emdlalweni walo ukucina wespaya sikaGroup H lizadibana leli Zambia emdlalweni ozaqhutshelwa kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.